Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 30 kuzibandlela 2025 ngokhiphi Stube. Endaba zethu lamhlanje.
Into ethuse kakhulu ngeyokuthi indizamchina zichayisana eduze le White House and then iDC indawo encane kakhulu.
Kubhubhe abantu abangamajumi bhoze ayisikhombisa izolo ebusuke eMelika engozini yokungqikilana emoyeni kwezindizamchina ethwala umphakathi le-helicopter yebutho duzane le-Ronald Reagan National Airport.
Kumele baphuwe lesinqumo ukuthi bazathumela amanye amasosha yini khona ngale DRC bazaxoxisana yini le M23 kanye lohulumende wase DRC lamanye amaqembu aphakathi kwempi yona leyana.
Umanyano wesadi kukhangelelwe ukuba uzaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC. Kukhanya kulokuxabana phakathi kukamongameli Cyril Ramaphosa lomongameli Paul Kagame. Kulamajaha amathathu acatshangelwa ukuba omunye wabo udlwengulwe owesifazana osakhulayo njalo batshontshe imali lempahla emavinkilini duzane leMtshabezi Mission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe abantu abangamajumi bhoze ayisikhombisa 67 eMelika engozini yokungqikilana emoyeni kwendizamtshina ethwala umphakathi le-helicopter yebutho duzane le-Ronald Reagan National Airport eWashington DC ebusuku izolo. Indiza zombili zihleza wela emfuleni omkhulu ohlala ugcwele uPotomac, wona olamanzi aphenduke izigaqa ngenxa yamakhaza. Ingozi le yenzakale ntambama izolo njalo abahlengi bathi lanxa bahle bagijimela kuleyo ndawo akekho osindileyo. Indizamtshina ye-American Airlines ebisizahlala e-Ronald Reagan Airport ibithwele abantu abangamajumi ayisithupha lane 64 ivela edolobheni le-Wichita e-Kansas. I-helicopter yona ibithwele amabutho amathathu akade evivinywa. Abahlengi bathi sebethwele izidumbu ezingamajumi amathathu 30 njalo basathungatha ezinye kulumfula. Umongameli Donald Trump wethule amazwi ngalolu daba wakhalela imuli zalabo ababhubhileyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lesi sizalwane seZimbabwe esihlala eWashington DC unkosikazi Sikhululiwe Bhoboza Sibanda.
Lesi sehlakalo sisethusile kakhulu. Into ethuse kakhulu ngeyokuthi indizamchina zichayisana eduze le White House and then iDC indawo encane kakhulu kuyindawo idolobha elibaluleke kakhulu kungangokuthi kuyethusa uyazuzwa uqhuqa lamathumbu uyabungasakwazi lokuthi kumbeni sokuyikho lokho okwabo Osama bin Laden kumbeni yini. Mina kungethuse kakhulu ngizengathatha lamaphilisi ukuthi ngilale. Hayi,
i-airport le uyake uyisebenzise yini?
I-Ronald Reagan siyayisebenzisa kakhulu. Silabantu abaningi abangani ababuyayo sibathatha khona. Lami ngiyayisebenzisa noma singayisebenzisi ukuya phapha kodwa sisiya kwezinye indawo. Kule ndawo lapho esifika khona sihlale kule iparki enkulu siyahamba labantwana siyenza ama-picnic khona abantwana besiyabukela indiza ziphapha zihlala. Hayi phela le ndaba leyi heyi hayi lokhu kuyethusa kakhulu. Hayi siyethukile njengami ngiyethukile sho.
Bakhona yini obaziyo abathinteke kulingozi?
Akula muntu obekhona phakathi engimaziyo kodwa ke njengoba ngichilo iWashington DC incane. Ngilo mfana wami uyasebenza usebenzela ngaphesheya udlula khonapho nsuku zonke ehamba ngesitimela esiya eVirginia. Kwaloko phela isitimela sakhona mase sifika laphana eRegan siyabe sesiphezulu, siyabe singahambisi phansi, siyabe sihamba siphezulu. Akuyethusa kakhulu noma nje bekungaso sikhathi sakhe. Phela ikhona enye into eyakuyenzakale uzuzithola ngani kuthiwa uyikhangele noma ungakayiboni. Hhayi kunzima shemu, kunzima. Kwenzakala into eyenzakala e-backyard yakho khonapho eduze kwakho, indawo oyaziyo, indawo oyijayeleyo. Hhayi kuyethusa kakhulu.
Unkosazana Sikhululekile Bhoboza Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika eWashington DC. Bexoxa lontukameli Nkomo weStudio 7. Umanyano weSadic ukhangelelwe ukuba uzaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impi esabekayo kule DRC ngesikhathi kukhanya kulokuxozela phakathi kwamongameli Cyril Ramaphosa lomongameli Paul Kagame wakwele Rwanda. Umhlangano lo uqhutshwa kulandela ukuhlasela ngamandla kwabahlamuki be-March 23 kumbe i-M23 edolobheni leGoma kwele DRC okucatshangelwa ukuba isekelwa nguKagame ophoselane aqatha lo Ramaphosa enkundleni yokuxhumana ye-X ngodaba lolu. UKagame uthi uRamaphosa kakwazi akwenzayo ngoba kukhanya ngani usekela kakhulu umongameli Felix Tshisekedi ku-empini le. Kodwa uRamaphosa uyakuphika lokhu. UTshisekedi owale ungena umhlangano obuqoqwe ngumongameli William Ruto kubikwa ukuba uthi ele Angola hathi abantu abanjengoRamaphosa yibo bangalulungisa udaba lolu. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzakhokela umhlangano lo kusasa eHarare ngoba nguye umgcinisihlalo weSADC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lomhleli wezindaba uMnumzana Dumisane Muleya weNewsworks.
Kumele baphuwe lesinqumo ukuthi bazathumela amanye amasosha yini khona ngale DRC, bazaxoxisana yini le M23 la kanye lo hulumende wase-DRC, lamanye amaqembu aphakathi kwempi yona leyana afana labo FDLR, abanye amanye ama-stakeholders afana labo Rwanda, labo Uganda. So into enzima kakhulu, isinqumo sakhona ngeke sikwazi ukuthi kusewuphuma njani, kodwa esikwazi ukuthi kule nkinga enkulu and inkinga le ingalungiswa nje ngokuqhuba ingxoxo phakathi kohulumende we-DRC labe leqembu le-M23 lelana abalwisana lalo khona le empumalanga yase-DRC.
Ye, siyabona sokulokuxabana okumangalisayo phakathi kwamongameli wakwele Rwanda uPaul Kagame kuzobuya lo mongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. Ukubona njani khona kuphonxa kunjalo kungalungiseka yini khona?
South Africa is a regional superpower. So ilama resources, ilamabutho, ile equipment yokuthi bangenele laphana. Bazama ukuthi bona baxhase uhulumende wase-DRC labanye amaqembu abasebenza la ukulisa le M23 yona exhashwa yiRwanda. Kodwa ke umongameli weSouth Africa ungena ngohlangothi lweSADC besithi EM23 idala umonakalo omkhulu kakhulu laphana e-DRC, so kumele bayilwise izinqotho laphana iphume e-DRC laphana. Kodwa ke umongameli wase Rwanda uMnumzana Paul Kagame uthi hayibo ngeke linda lixhase lo hulumende wase-DRC elisana lezizalwane zase-DRC laba abe M23 abangamathuthi abaxhasa iqembu le M23 uthi manje ufuna ukulungisa indaba le kumele nje uhulumende wase-DRC nomongameli wakhona uMnumzana uTshisekedi ahlale phansi lalaba abantu be-M23 ngoba abantu laba ngamathuthi kodwa ngabantu be-Rwanda. Yena angenza ngathi ngabantu abavela ngaphandle ngoba uhulumende we-DRC ulesinqumo sokuthi hayi labana abantu asibazi, labana abantu bangabaphandle bavela ngale eRwanda. Kodwa ke umongameli weRwanda aphinde abe le inkinga ukuthi hayi bo lina ngeke linise abantu benu lisebenza abantu abaqhamuka ngaphandle abavela ngaphandle labe FDLR laba laba ngamahutu aseRwanda babulala abantu onyaka lwana ka-94 babaleka bayangena e-DRC yibo asebesebenza lokhu kubende ka-DRC elisana lezala ze-DRC lezi eziku-M23 ezithi zona sicela ukuthi uhulumeni wase DRC avume ukuthi izizalo zalaphana ngabantu labana asiyo bantu abavela ngaphansi.
Ye umongameli Emmerson Mnangagwa ke ngamaphijana ubona ngazani uyadlala zingabani kona.
Hayi yena uzagijima vele ngomzila wesathi baza kuthi hayi impilo njengoba isimemetheka kangaka kumele isathi ibone ukuthi yenza njani. Ukuthi isadiki izoxoxisana le UN, i-UN mission leyana, ibonisa lo hulumende wase DRC, ibonisa lamanye amaqembu ayisebenza lawo phansi laphana. Ukuze bazame ukuthi bafake amabutho abe manengi, bazame ukufaka laphana i-logistics ezibe ziningi, bafake ilokuzeni, bafake i-equipment, izikhali zokulwa laphana ukuthi zibe khona. Kodwa ke akusoze kusize lutho, ngoba nxa besenza njalo, usho ukuthi sebemema amanye amazwe asemngceleni wase-DRC ukuthi balungenele udabalelwano ikakhulu yona iRwanda.
Lo ngumnumzana Dumisani Muleya, umhleli wezindaba wabathapha izindaba ebulenjini abe-Newsworks esiqoqe laye eseHarare.
The Voice of America.
Uqhubekela phambili ukuxoxozela kubandla le-ZANU-PF osokungenelwe ngabalwa impi yenkululeko abathi umongameli Emmerson Mnangagwa sokumele asuke embusweni ngoba wehluleka ukubusa eleZimbabwe. Abantu laba bakunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi kumele abaphendule phakathi kwensuku ezilithumi ngodaba lolu lokuzanywa ngokuthi kulabanye abafuna eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 ogqitshwa khona umbuso wakhe. Salethulela okuningi ngodaba lolu kuhlandla elilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. IHamas namhla ikhulule abayisitshiyangalombili yabathumba ngomnyaka ka-2023 kwele Israel. Ele Uganda lithi sokuqhamuke umkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. Kulamajaha amathathu acatshangelwa ukuba omunye wabo udlwengule owesifazana osakhulayo, njalo abantu laba batshontshe imali lempahla emavinkilini emautorokisi duzane leMchabezi Mission eMathabeleni South. Amapholisa athi asehlolisisa lolu daba. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Ziyakhala izakhamizi abathengisa ezitolo labanye abathi abantu laba abazwayo babathwalise nzima. Bacatshangelwa ukuba badlwengule othengisa isitolo othi wathwala nzima ngesonto edlulileyo ebusuku. Baze bahlasele kule ndawo lapho abatshontsha imali yokwaziwayo ukuthi iningi kanganani, bathatha impahla ezitshiyeneyo. Isikhulumeli samapholisa eMathabeleni South Province, u-Inspector Loveness Mangena, uthi sebebotshiwe abanye abantu laba kodwa kwamanje kafisi ukukhuluma ngakho ngoba bakhalelwe ukuma phambi komthethondaba ngesikhathana esilandelayo. Osakhulayo othi wadlwengula ngabantu laba uthi omunye wamajaha la amaziyo wamenza isihluku.
Agcine sekhiphe ingqamu ethi andihleki la wena ngiyakubulelela phezulu khona lapha. Uyikhiphe ingqamu ngabe ethwele ingqamu ethwele erekeni ngekarabhashi. Ikarabhashi yakhe yayiseri yesara phezulu kwapana ngokwazi bayithatha.
Kuthi esinye isigelekeqe sidlomula osakhulayo lo abanye bakhe ababili babebamba inkunzi amavinkili akule ndawo. Unkosikazi Tshengi Dube laye ule vinkili lapho kodwa ukhala ngenzalo yale ndawo eyiyo ebamba inkunzi.
Uhlupho esihlangana nalo lapha ngolwabantwana bethu thina esibazalayo. Ngezwa ngifonelwa ngumakhelwane weshop yami engifonela ethi vuka vuka kathi umsindo ngale ngemuva uzwa yini kobuhlali. Sibuhlungu ngoba kunjenje esikufisayo ukuthi izakhamizi sibambanene. Sithi singathola uhlupho olunjengalolu singamemeza samukelwe sihlanganeni. Ngingathi ngingafona ngithi baba lapha sokunje kungabuyi. Ngangcono ubuye lawe bakubulale nxa kuvele kufika.
Ozibiza amadawu uthengisa kwelinye ivinkili okuthethwe imali izigebenga lezi.
Babecela i-change ivele bengazange bathenge. Bethi bachichenge. So ngandoke mbanika imali ngoba babekhipha ingqamu omunye akhipha ihloko. Bagade phezulu lapho efuna ukungena ngangapha. Nxa sivala basebeqala ukube sebetshaya isivalo, baqala ukutshaya amawindi. basuka bemoti shop yonke bejikijela izidina phakathi kuthi sesathina nje vele zabantu kwakunjani.
Ukazana sikhunjiwe Mpofu uthengisa kwelinye njalo ivenkile laye bamethusele wagcina ebanika imali lempahla.
Beqeda kuthatha ngale imali babuya baqalisa lapha bachaya ngezidina. Ngavuka ngaqala ngazithulela ngahlaba inkosi ngazitsheta kusoze kwanise ukuvula. Bachaya amawindi bathe beqeda ukuchaya amawindi bachaya umnyango. Bawuchaya kaningi ningi waze wavulela. Bangena bethwele ingqondo lamahloni. Bethi bangibulala bafuna imali.
Amasela la angenelala abantu ezindlini ebatshontshela impahla yabo. Umnumzana Msizi Ndlovu bamngenela bamthaya bamthathela impahla zakhe.
Nginje mina ngikhuluma imali ngingenelwe ngebhembe ekhaya. Ngahamba ngalala ngihamba ubusuku ngaze ngagada emtshabe ezi-10 ngaya reporter eGwanda emapholiseni. Amapholisa bathi siyalandela. Kwahlala 2 weeks yonke bethe siyalandela bengabuyanga.
Umpholisa wesigaba umnumzana Jeff Nkomo uthi kunzima ukulisana lezigelekeqelezi ngoba inkamba yamapholisa ikhathana.
Bayabuyela bethu ezikhali. Ntambami langayitshoni. Bafikela abantwana njengobona izitolo ukuthi kunjani. Nokuthi kwenzakaleni, nokuthi kunjani onke lapha. Iminyango yitshayo yavulwa.
Umuntu lwana uvele wabavimbela ukuthi ade bengela chance. Bahle bathwala uvalani besiloko njengombazi umuntu ezele isidekela. Bahle behlule ukuthi benzeni. Ubuhlungu kakhulu ngoba khonapho ngazi ukuthi uzama ukuthi ugijimele inkamba ukuthi uncediswe. Inkamba zikhatshana. Ungathi uyalapha kuthethi kuhambe emathendele. Emathendele akhona kulo mango.
Elinye njalo ipolisa lesigaba salindawo nkosikazi Seneliso Sibanda uthi utshwala obungekho emthethweni yibo benza intsha iphatheke ebugebengeni idinga imali yokuthenga lobu tshwala.
Ivalwe njengo uthe uzowana utshwala obudala esibaziyo. Obudurayo ngoba kuzayidinga imali yokuthenga utshwala obudurayo uzathatha inyanga kumbe iviki uzakwanisa ukuthenga istraight sotshwala. Injengo kayivalwe sisiwone lobaba yasiwonela abantwana imiza isekho ichithekile nxa injengo.
Umera Mzimoyo omne wabo omunye ocatshangelwa ukuba ngomunye wezigebengu lezi utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi sekhathele ngomne wabo ohlezi ehlukumeza ezakhamizi eTshontsha. Ngimela Studio 7 ngisemthabezi eMathelan South Province igama ngeza Jesus Banda.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Zimbabwe.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni sebefundiswa ukuthela umthelo we-tax wethulwe lonyaka nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Dorcas Mkhasa okunhlanganiswa ebulawa Vendors and Traders Association.
Singathi lokhu siqalisile umnyaka sisakhangele sisabona ukuthi vele usisa ngapha umnyaka ka-2025. But sokanese kuhle sisebenzelana kuhle le-council as we agreed ukuthi khona sifuna lokuzisanithi kobulawayo ukuthi sibone abantu basebenza ezindaweni ezivunyelweyo abantu basebenza besebenzisa ibhayelo besenza izinto ezisemthethweni. Although usagijigijinyiswana ibhajethi yaphumelela mthuli ikhuluma nge-tax ukuthi abantu abakwi-informal sector bekumele bebhadale tax. So thina ezi emagroupu ama-associations ahlangeneyo sesikhulumele izimra ukuthi kayibuye ifundise phansi abantu ukuthi vele i-tax ibhadalwa njani. Umuntu ukuthi ezebe lilunga lokubhadala i-tax kwenziwani. So sihamba kuma-ward sifundisa kanye nezimra ukuthi i-tax ininjani.
Bathini kodwa abathenga bethengisa impahla ngakhonoko nxa bekhuluma ngakho ukubhadala umthelo? Kodwa uzithengisela amamengo akho, amakhabishi lokunye, kwamele ubhadale njani umthelo we-tax? Bayalitshela yini?
Hayi, bayazitshela bathi as long usuvukene kubhizinisi i-tax kumele uyibhadale, and uyibhadala nxa ukuthi uthole i-profit. I-profit itholakala nxa usebenzile. Nxa ungasebenzanga waswela i-profit, kulokuthiwa kulama-returns abhalwayo. So you record ukuthi nil return. I-government iyakuzwisisa ukuthi hhayi usebenzile kodwa awutholanga profit. Abangakufuniyo ukuthi uphunga uthula wena usithi ungusomabhizinisi. But nxa ungubhizinisi ulithi khona lokhu, ungathola i-profit yakho yedola wena uhambisa ikota yedola ku-government ngoba imali phela kumele isebenze elizweni. So abantu bebehamba befundiswa khona lokhu ukuthi hhayi the more usithi usungumsomabhizinisi usukwazi ukuthi lawe usunelungelo lokuthi uthuthukise ilizwe lakho ngokubhadala i-tax. So kukhulunywa kakhulu even labanye abathengisa lapha beunder mebusiness license ngithi for example abaphiwa amabusiness license ukuthi kugcina ubhadala presumptive tax. I presumptive tax indle imbi ngoba i presumptive tax whether ube le profit or banga le profit igovernment iyafuna imali ngoba iza kutshela ukuthi usemsebenzini, but nxa uzinikele wena ngokwakho wa register and uku register ku Zimra it's just free. You just log in your locus and your ID number, then you supply a registration number as a possibility. And I don't know, totally now. So feel like a formula would die. This month, and you totally la mo will profit to a 10 cents. Good 10 cents, Liana Sabo calculated would die. Now we patala get away is 0.2 cents of Benny Malin. Ian is a end of photo who wins a gobe would rule over who wins a cottage. Now, who go to. So ngezinye indlela sebele abantu bezimla bengayihla sebele phansi phansi befundise nathi njengezinhlanganiso lathi sisehla sisefundisa abantu bone ngathi kuzaba lotshintsho ekuthini imali zeZimbabwe zingalahleki.
Lo nkosikazi Dorcas Mkhasa okuhlanganiswe eBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Namhlanje kuhlandla lengxoxompikiswano yethu sihlaziya udaba olusegudwini kubandla lezanupiyefu, abanye besithi kufanele kuguqulwe isekelo sombuso. Umongameli Emmerson Mnangagwa abuse kuze kufike umnyaka ka-2030 njalo abanye bekuphikisa lokhu. Sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuZipra njalo owayekubutho leZimbabwe National Army endaweni lomnumzana Daniel Mackenzie Ncube okudale le-Central Committee le-Politburo kubandla lezanupiyefu. Kodwa lapha ukhuluma ezimele baxoxa lo Sithandekile Mhlanga njalo uNcube usungula ingxoxo.
Thina njengeZanu-PF sesibophile isibopholesi ukuthi sicela upresident ukuthi aye phambili ku-2030 kwenzeka ukuthi enelise ugcwalisisa izinqumo ze-Vision 2030. Yena upresident yena ngokwakhe akula ngitho elinye ilanga lapha khona athi khona mina ngiyafuna ukufika ku-2030. Hathi ngakho lokho okukhulunywa ubaba uMkhandla in terms of the constitution uqinisile kukhona okumele kulandelwe ku-constitution ukwenzela ukuthi kugcwaliseke ukuthi ubaba uMnangagwa afike ku-2030. Asizange sithi kumele ukuthi siqhamule i-constitution, hathi bo ingafika-ke ku-2030 ongenayo angene kulandelwa i-constitution.
Kodwa sibonile kule ngxabangxoza emathuneni e-Heroes Acre okukhomba ukuthi alivumelani lonke njengamalungu ebandla leZANU-PF ngalolu daba.
Okwenzakalayo dadewethu ukuthi iZANU-PF le-democracy yikho phela okwalelwa ngabobaba uMkhandla ukwenzeka ukuthi umuntu wonke akwanise ukutho lokho umbono wakhe.
Nanso indaba mnumzana Mkhandla,
i-constitution abathi bangayi-amenda fair and fine, but ake sikhangeleni ukuthi ama-constitutions usukela yena ngobathi uMugabe nabadeputy akhe kuze kuyefika namhlanje kuyini abakwenzileni izweni bephasa kangaka abantwana kodwa imisebenzi ingatholakali. So kuvala amakhampani okay bavala kuvalwa yonke into kuvalwa nentantelo yona bekutantela izitridi sizayishela njengoba vele umgwaqa khona sinamagodibo yikho sisithi upresident ethi wo-veteran level is already there because the vice president will take over ngakam 2028 president he has to take over. Thina kasisoze siyamtlela we'll give him orders ukuthi are now turning left for about 10 and are turning right. Go forward, you march forward. Because if I'm telling you, vice president, that is our policy to be under. Stressing being our vice president who is all veteran to deputize you, then even solutions are not going to be able to take a look at the leadership. We must move on. That we must correct that and then to lose the DNA and the DNA. Actually, it's trying to survive in Zima. Akula mali lapha yona kuthiwa yiziki yona leyo ungayibona nje iphethwe ngumuntu uyasibambe nawe ugijime enyangeni ukuthi yiyo yini ekhona yona le kude yisekhileyo ngoba uyakuthuthane kakhulu ayikho abonakali ukuthi uyisebenzise uyisebenzisa na kuyiyona le kuthiwa yikhokheshi kuphela iphelele khona ngale moyeni ingalibambanga ithepha leli yalo. So sesifuna ukuthi bona labo kuthiwa ngamahoveti labo bebe yibo abathatha i-button stick bebe sebekhokhelela bethengisa abakuthina babekuyela bekhokha ifuki ngoba nama-politicians yiyahamba asayina e-Lancaster House lokho ababekusayinela sithi yikho khona lokho okwenzakalayo asikwazi
Mnumzana Ncube uyavuma yini ukuthi uMongameli Mnangagwa usehlulekile ukuthuthukisa ezomnotho?
Labe sika siphambanele wabumkhandla thina njengezanupf njengephathi u-vice president bonke bebabili siyabahlonipha kakhulu lama-o-veteran siyabahlonipha kakhulu sihlangene sibonisane babe sixoxo esikhulu ebandleni lokho kukuthi iy'ndubo ezihlangana nazo ye zikhona kodwa akutho ukuthi zibangelwa ngumuntu munye siphuma kathesi ku-drought enzima kakhulu siyayibona phela imisebenzi eyenziwe ngupresident ubaba uMnangagwa njalo la eyi-war veteran yikho sinjengephathi kaye phambili ukusuku ukufika u-2030 kodwa kutho ukuthi ngo-2030 yena ongenileyo wezanu p f lalo ku-automatic ngoba kuya kumele ukuthi kuye kuma-general election pel simkhampenele sonke sibambele lama-war veteran ngoba kuyabe kulama-opposition nabanye abaphikisayo phela.
Ungasigqibela lingxoxo ngamafitshane mnumzana Ngumkani.
Look at i-issue ekukurawuzi it is sixtingly yemibono yakhe ibimihle kumbe vele ngani abantu abasekelayo asikwazi uthi ukhangela kuvethiwa abantu labama-exgenizi nalaba abantu abangazenge bethelele aba bengaphetheya ngale abanye besebhukhwe abanye bengaphingaphi abandalaba abathiyona khona lapha lokhali ethi home but lakhathesi izinikazethu yangkhona it is not there esizasisaezinyangaabaqabisela khona ukuvedwa that is a clear indication and the sign ukuthi khona things are not good on the ground. As a result, let us put someone who's a war veteran and then automatically the vice president becomes the president there. Kuma elections lazabula so that abantu bebe lokholo lokuvimba ngalelizwe la lapha abaholona khona kuphangisa ukulungiswa. That's what we are looking for.
Lo ngumnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuZebra ubexoxa endawonye lomnumzana Mackenzie Ncube okonkundla ye-Central Committee le-Politburo kubandla le-ZANU PF kodwa bekhuluma ezimele bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Amasotsha lakahambe kune DRC livukile umsebenzi ovukile sisibaqhathwayo vele umsebenzi kabawazi bahlezi bethathela abantu izimali bahlezi bebulala abantu abangenacala uvukile umsebenzi e-DRC la ababathathe bonke behambe bengabuyi khatheleke lamasela la uhambe emfuleni kumayitengwe lapho bathona bedlele emahlahleni khonapha uyathi usahambe qhamuka begijima sengathi izidlwalo ezigijimisa inkomo uyibube kugijimisa abantu befuna ukuthathela abantu imali bagcwele kumayitengwe bathona bedlele lapho.
Studio 7, linjani basakazi bethu abahle, siyabonga ukusinikeza izindaba imihla nemihla. Singayini ngaphandle kwenu, igazi liyachitheka umhlaba wonke, kuyaliwa hayi kancane. Izimpi sibe singazazi kodwa siyazibona manje okwenzakala ngapha e-DRC kubuhlungu, kodwa sibuye sithi abantu laba bafuna okungokwabo. Into yabo ifana ncamashi nento yethu singumthwakazi.
Sabingelela, sabonga Studio 7. Ngithanda ukuphola nje kancane ngendaba yase-America uPresident lo Donald Trump ukuthi zonke zothathwa ngoDonald Trump lalezo sezithethe azitshengisele ukuthi engaba kwazi ukuqola umhlaba nje. We-America kungama-superpowers umele agade umhlaba wonke, and labo bonke laba abasupport Donald Trump ithi maye kufana laba abasupport uMnangagwa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Hayike isikhathi savumi lamhlanje siqhube lapha kuhlelo lwethu, kodwa ke lilalele i-live doc yalandela ngesikhathana esilandelayo. Ngolibalisa kwamanje umthembo Sithembayo uGibbs Dube. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.